Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuthi ananzelele ukumemetheka kwemikhuhlane evame ukwanda ngesikhathi sezulu kubangelwa yikusebenzisa amanzi angcolileyo. Imikhuhlane le igoqela icholera, idysentery kanye letyphoid. Umongi womnumzana Mbonisi Dube uchaza kabanzi ukuthi kuyini okwenza imikhuhlane le imemetheke.
Lonke ikhaya kumele lithole isambuzi. Nxa abantu besebenzisa iganga, ingcekeza yabo abayabe beyitshiyile izwi lingaliyageleza iye emfuleni ibisingcolisa amanzi.
UDube uthi imikhuhlane le iyavikeleka nxa abantu bengazifundisa ukuhlanzeka isikhathi sonke.
Okunye kungasivikela emikhuhlaneni yena letholakala emanzini, ukugeza izandla zethu zitshene ngamanzi lesepa. Ngoba izandla zethu ziyabamba indawo eziningi, ziyakwanisa ukubamba lapho kule mikhuhlane leyi. Okunye okubalulekileyo futhi yikugezisa ukudla, ikakhulu izithelo before sizidla. Then nxa kuyabe kuyukudla okuphekwayo kumele sikupheke kuvuthwe. Njengabo typhoid zikhona ivaccinations zokuthi abantu ungahlaba leyo jekiseni, amathuba okuthi ubambe umkhuhlane lowo abaphansi.
Abahlali bakoBulawayo bathi balakho ukugula imikhuhlane ethwalwa ngamanzi ngenxa yengcekeza yabantu egcwele indawo eziningi, okokuthi kungana izulu ilakho ukuhlangana lamanzi anathwa ngabantu. Inkosikazi Melody Sithole isakhamuzi selokitshini leNketha uthi basengozini enkulu kakhulu yokugula ngesimo esibi ezindlini.
Sikhangela ukuthi besithwala ngamafuwa izilingakanga. Khathesi ubuhlungu obuzaba khona yokuthi ngokuswelakala kwamanzi abantu sebezahlangela emanzini ezivulamileyo. Ugeza lokunye okwenzakalayo nje kuzabe sokusebenzisa amanzi nalawa abe yingcekeza kumemetheke imikhuhlane futhi kakhulu. Okunye kukhona esinanzelayo ukuthi amafuwa ajelezela esiya esikoti, esikotweni esisebenzisa amabhoro nalawa indawo zokulolungalokungayiziyama okade ongamachili kade ahanda sisiphephela kikho. Pho-ke asazi ukuthi izingenziwa mizamo bani ukuthi sivikeleke.
Umnumzana Nqobile Ndlovu isakhamuzi seNketha uthi abantwana yibo abasengozini yokumemethekisa imikhuhlane etholakala emanzini.
Manzinasokunzinkulu khorela umkhuhlane eminingi iyavele iyaphakama, abantu sebevukela khona ngoba abantwana bethu bayafika laba, umntwana sebanjelwe umkhuhlane sebanjelwe umkhuhlane.
Kusukela ngenyanga kaMabasa lonyaka abantu abahlolwa eZimbabwe batholakala belomkhuhlane wekholera bafika 3,307,705, kuthi abangamakhulu ayisithupha i-683 balahlekelwa zimpilo. Kunani lelo abantwana abaleminyaka yokuzalwa engaphansi kwechumi lanhlanu bayisilinganiso sokungama-30 ekhulwini i-31%, kuthi abalitshumi lane ekhulwini i-14% ngabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ye-UNICEF kanye lohulumende weZimbabwe bathi bazimisele ukusebenzisana loZulu ukuthi umphakathi uthole amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.